Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kunhlolanja 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamabandla aphikisayo namuhla bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulomhlangano. Abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMnangagwa kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba izandla zakhe zingahlanzekanga. Khuluma embikweni wakhe wesimo sesizwe owe State of the Union umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe lo nyaka kulabesifazana abaningi edale leCongress okungakanze kubonakale embalini yelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labanye babakhokheli bamabandla aphikisayo ancintisana labo kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe ezombusazwe lezenotho eziqhubeka zitshabalala. Khuluma emhlanganweni lo oqhutshelwe State House uMnangagwa uthe ukuze kube lenqubela phambili kulezi nkulumo amabandla aphikisayo la kumele amnanze njengomongameli weZimbabwe owakhethwa ngabantu. Uthe njalo amabandla la kumele ahlanganise amakhanda aphume lamacebo okulungisisa okuhluphayo elizweni. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo amabandla wonke ezombusazwe ukuthi achothoze izijeziso zenotho ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane.
We have to put our hands together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations, and for the total removal of sanctions against our country.
Kumele sihlanganise amakhanda njengabantu beZimbabwe sikhankasele ukuvuselelwa kobudlelwano belizwe lethu namazwe omhlaba kanye lokuthi izijeziso ezetheswa iZimbabwe zesulwe. Lo kumele ube ngumlandu wamabandla wonke ezombusazwe. Kumele aphumele egcekeni asule izijeziso lezi lapho ahlangana khona nabakwamanye amazwe. Okwesibili, kungakhathalekile ukuthi ungwebandla liphi, akekho ongaphumelela nxa umnotho ungasebenzi kuhle. Kumele sisebenzeni ndawonye, sivuselele umnotho wethu njalo sidale imisebenzi, senzela ikakhulu abasakhulayo.
Especially for our younger generation.
Umongameli Mnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukugxilisa umbuso wentando kaZulu lokuletha inguquko ebalulekileyo kwezombusazwe. Ngokunjalo uthe kungumlando wamabandla wonke angene emhlanganweni wanamuhla ukuthi aphume lemibono yokumele kwenziwe.
Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon.
Ngiyavuma ukuthi kulenguquko emqoka okumele siyenze njengelizwe. Kulapho-ke esingena khona njengamabandla wonke sibonisane ngalenguquko njalo sicebisana ngendlela zokuhuga abatshali bezimali. Ngilipha ingqobe yokuphuma lamacebo angaphumelelisa ilizwe lethu ngokuthula. Okwesithathu ngithi intuthuko igcina kuphela emumeni ohlelekileyo njalo olokuthula. Emazwini kaMoyi owayengumsekeli kamongameli uMnumzana John Landa Nkomo, ukuthula kuqala ngami, ukuthula kuqala ngawe, ukuthula kuqala ngathi sonke.
Peace begins with you. Peace begins with all of us.
Abamabandla aphikisayo abangene emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Love Momaduku owe-NCA, uMnumzana Nkosana Moyo, uMnumzana Noah Manyika labanye. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga emhlanganweni lo ngoba esithi uMnangagwa kayisuye omele akhokhele inkulumo lezi. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda usichasisele okunengi okwenze uChamisa wangayi emhlanganweni wanamuhla.
UPresident Nelson Chamisa ubona ukuthi lezi nkulumo azilahli lezidingo zezizalwane zeZimbabwe. Wasemithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Kuqakathekileyo ukuthi nxa sokulungiswa inkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngiziya kuzo ngempela ngizohamba ngigijima, kodwa lezi hatshi zingani ngezokuzidlala. Okwesibili wasesithi nxa kusenza inkulumo eziqhabe kangako kufunakala kube nomantshi ozabe khangela ongayisuye womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaMnumzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi ulobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayaluza emhlanganweni?
UPresident Mnangagwa angabe wayenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembise abantu izeneze sithi yena uzaba ngumongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kwele Zimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo impaba ezenza yena uchawuma nocha kwenza ukuqila abantu nokungakhuluma iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi oleqiniso njalo ongathembakala nguPresident Nelson Chamisa hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lemibhobho yamapholisa. Uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukungamanga.
UDokotela Nkululeko Spanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. I-MDC ithi uChamisa uzaphatheka emhlanganweni ozaletha abezombusazwe ndawonye kusasa laba inhlanganiso ezizimeleyo oqoqwe inkokheli yokholo lwesiKristu. UMongameli Mnangagwa laye ubikwa ezaphatheka kulo mhlangano. Kusenjalo abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMongameli Mnangagwa, kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba enguye imbangela yokungahlaliseki lokufuthelana okuselizweni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathali zindaba okwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhla ka-14 kusiyafika umhla ka-16 zibandlela lonyaka, umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe nguMnangagwa ukumema umhlangano nenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Adubula babulala abantu mhla ka-1 Ncwabakazi nyakenye, babulale abantu njalo kumaviki ambalwa adlulile ngesikhathi uZulu etshengisela kwaqhamuka odlakela. Yibo ababangele umonakalo kwezomnotho wethu. UMongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kulokhu, hatshi yena ngoba yena uvele ungcolile.
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Colin Ncube utshele lumsakazi ukuba uvumelana lokuthiwo ngabe-ZDD.
Singathi labade besilwa omunye bese sithi wena denzilwa lawo buya lapha endlini yami sixoxisane sibone ukuthi singenza njani, akusebenzi njalo. Njalo ukuthi ibe ngiyabe laba base kwezombangazwe ayincedisa uZulu. Ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi.
Okudingwa ilizwe, uNcube uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni, njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo.
Kulamanti esewathi ngama-stakeholders atshiyenetshiyeneyo kakhulu angancedisana lalaba abakwezombangazwe, bencedisana lomongameli, atsho ukuthi umongameli ebe nguyophambili okhethayo ukuthi khathi esifuna ukukhuluma laba bezombangazwe. Kusasa sikwazi ukuthi uzabiza kobani, thina sithi i-dialogue kumele ihlanganisele mina lo muntu nje kazana, ayikhona abasemqoka nalaba afisa ukukhulumisana la.
Umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe ngumongameli Mnangagwa Estate House. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano kamantshi wakoBulawayo namhlanje uphe amakhosikazi ahlala eNkosi Mayini amahlanu imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo kungela kuhlawulela imali yesibambiso e-bail. Kodwa abathathu babikwa bezaqhubeka bevalelwe njalo bazathonisiswa kusasa bevela ejele. Nakolunye uhlangothi abafana abasakhulayo abahlanu labo abaphiwe imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya bengahlawulelanga isibambiso, icala labo lidluliselwe kulangala kusasa behlangene labazali babo abalithumi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngobulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwani labakamantshi owe-Tradegold, lapho umantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificamunwe mibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla ko-spa e-Richmond, njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. Umantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail, esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungelabufakazi. Abantu abalithumi lanhlanu abahlala eNgozi Mine abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namuhla at least uMajor said ukwanza ukuconsider ama personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusheye kuyehla phansi, at least laba banikwe bail, but abanye balama 6 years kusheya phezulu umantu uyalile ukuthi banikwe bail, but kusasa siyabuya siphenduke sikontini. Abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala, the first day appear court abancane bonke banikwe free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So icalele ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene bathonde abatholanga abalelutho abalalutho, vele state case vele ifile lapho.
Unkosikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela eNgozi Mine engaphathanga lutho.
wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zenkosi, but wayengatholanga lutho yena ngithi babefika bemthatha.
Omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe onendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe.
Ubotshwe mhlaka 15. Since then ubelokhe in custody esegami. Ngikhona ephiwa i-free bail namuhla.
Kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini wobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo, abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukonakala kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba ngesikhathi eleBhilithane lisithi kalisekusekela isicelo seZimbabwe sokubuyela kumanyano weCommonwealth. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweMelika leChina zibikwa zizaqhubeka neviki ezayo emhlanganweni okhangelelwe ukuxazulula ukufuthelana kulomsebenzi phakathi kwamazwe omabili. Iqula elizakhokhelwa ngunobhala obona ngezemali umnumzana Steve Mochin uzalubhekisa eBeijing neviki ezayo. Umphathintambo obona ngezomvikela kweleBhilithane uBen Wallace uvikwa esithi kulimbiko aseyitholile ekhomba ukubana intatheli zindaba yelizwe lakhe uJohn Kentil owathunjwa le ntatheli zindaba yeMelika uJim Foley ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS eminyakeni eyisithupha edluleyo basaphila. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Rona Spanda owenhlanganiso zamakholwa awebandla le-Seventh Day Adventist abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika.
Thina njengamasabatha avela eZimbabwe sakubona ukuthi singabuya la kuleli lizwe uba nguwe wedwa, uchiye imuli yakho ekhaya. Abanye babuya bebancane bachiye abazali ekhaya bakhulele la. Abanye babuya beyizimuli bafike mhlawumbe bahlale endaweni lapho abangazi wakhona, bangagula kumbe bagulelwe kumbe bafelwe, akula muntu obaziyo, bagcina bebodwa babuthane bebodwa. Sasesikunanzelela ukuthi kuqakathekile hatshi ukwenzela kuphela njengabantu abadala kodwa labantwabethu ukuthi bakwazi lapho esivela khona. Abanye bazalele la kabakwazi sasikwenza eZimbabwe.
La selisenzani-ke ukuze limanyanise abantu bonke lawo?
Sasesibona kufanele ukubana senze inhlanganiso. Sile nhlanganiso enkulu esihlangana khona njengemuli zonke kanye ngomnyaka. Ngabo July, uJulay wonke umnyaka wonke siyakhetha indawo any state sihambe khona lezi muli zethu labantwabethu siyehlangana sifike khona ngale sifika siba lezifundo eziningi sesibe labafundisi abanengi abavele ekhaya ababuya bezosiphathisa lakho konoko siyindlela esiphathisa ngayo abafundisi bethu bonabo ukuthi nxa ebuyile lapha athole kuyimbijanyana esingakuqoqa simnike la ayisiphathisa njengemuli. Asenzi konoko kuphela ngokuhlangana njengemuli njenge at national level kuyasinceda njengoba ngithini ukuthi kufundisa abantu bethu lokho esikho khona lapho esavela khona. Nxa uke wasivakatshela uzananzela ukuthi ingoma sinxa sikhona ngale kasihlabele ngesikhiwa. Siyahlabela ngesishona, siyahlabela ngesiNdebele, ukwenza ukuthi abantu bethu bafunde ulimi lwethu kumbe balwazi ukubana sile ndimi zethu esasizikhuluma ekhaya. Singalahleki nxa sesilapha.
Labumba kuzingatsha.
Ugatsha lwabobaba. Lapho obaba bahamba besiyahlangana bona bengabobaba bebodwa befundisana, banxusa futhi labo abantu abaqeqetshileyo endaweni ezehlukeneyo abafuna ukuzifunda. Uthado la eAmerica iphakathi kohlupho. Impilo esiphila ngayo inzima. Abantu bayehlukana ngekhaya, omunye uye emsebenzini, omunye nxa evele emsebenzini, omunye uyangena, omunye isikhathi sokukhulumisana kasikho. Kuze kugcine engxenye ezinye izinto zonakala, uzokuthi abantu labana sebayalala. Obaba basebesithi, hayi, ukuze sincediseke lathi, asikeni sixoxenini indaba zethu eziphathelene lathi njengabobaba. Basebebumba ke elabo ugatsha lokubana bakhangeleni indaba ezinjalo.
Omama ke bona bamanyana njani?
Siyabuthana umnyaka yonke ngo-April. Siyakhetha isteti lapho esifuna ukubuthana khona. Kuba lezifundo ezimangalisayo. Abaningi sebephathisekile ngezifundo lezi. Singabomama bendileyo, omama abatsha abangatshadanga abadinga imtshado. Bonke kuba lezifundo ezehlukene, abaningi imtshado seyaqina, abaningi sebathola imtshado ngenxa nje yokuba nabebuye bezofunda izifundo. Kuyasifundisa ukuthi siziphathe njani njengabomama e-America.
Unkosi Sikazi Rona Spanda ngwenhlanganiso zabakholo lwesiKristu abe Seventh Day Adventist. Ubekhuluma ecingweni lo Praxidus Jeremia we Studio 7. Umongameli Donald Trump weMelika uthi uyaziqhenya ngokuthi lonyaka kulabesifazana abanengi edalele Congress okungakaze kubonakale embalini yeMelika. Umnumzana Trump utsho lokhu esethula umbiko wesimo selizwe we-State of the Union phambi kwamadali omabili aweCongress izolo. UChris Kande usibhalo ludabango kugcweleyo.
Inani labesifazane kakhulu abakubandla eliphikisayo elamaDemocrats liqinisile kakhulu kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga kaLwezi nyakenye. UTrump uthi ukuqonga kwenani labesifazane edale kutshengisa ukuthi ilizwe liyaqhubekela phambili ngentuthuko. Kesizwe amazwi kamongameli Trump.
Don't sit yet, you're gonna like this. And exactly one century.
Ngemva kweminyaka elikhulu kwethulwa umthetho wokuthi abesifazana bengavota, sisilenani elikhulu kakhulu labesifazana edalele Congress.
More women serving in Congress than at any time before.
UTrump uthi ilizwe leMelika lizaqhubeka lifakela imithelo amazwe afuna ukuthuthuka ngokuthengisela eleMelika impahla elemithelo yaphezulu.
One priority is paramount, reversing decades of calamitous trade policies.
Esinye isivumelwano esilaso yiPalma esibi kakhulu. Sikufaka sobala kulizwe leChina ukuthi ngemva kweminyaka besiphatha kubi sokufike emaphethelweni.
Intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end.
Wengezelele esithi ilizwe leMelika lifuna ukubambana livuselele ukwakha imigwaqo lezakhiwo esezifadalele.
And I am eager to work with you on legislation to deliver new and important infrastructure investments.
Lesibizo sokusebenza lani ukuthi sakhe izakhiwo ezintsha. Sebenza ulwazi olwakulezinsuku. Asizo sifiso kodwa indingeko. Sifuna ukwehlisa intengo yemithi yokuvikela izigulane.
The next major priority for me and for all of us should be to lower the cost of health care and prescription drugs and to protect patients.
UTrump uthi kuyadanisa ukubona amakomiti edalele Congress abunjwayo ngenjongo yokumcubungula. Kodwa ophe umbono wokuphikisa amazwi kaTrump unkosazana Stacey Abrams usole uhulumende kaTrump esithi uhulumende lo ufuna ukudabula izimuli phakathi esithi elemelika lakhiwa ngabantu bokuza.
Compassionate treatment at the border is not the same as open borders.
Ukuphatha kuhle abangena elizweni akufani nokuvumela abantu ukungena. Umongameli Reagan wakuzwisisa lokho. Umongameli Obama wakuzwisisa lokho. Uzulu weMelika wakuzwisisa khonokho.
We must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Lo ngumbiko wesibili wesimo sesizwe, State of the Union address osuphiwe ngoTrump. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Robert Nesta Marley, otherwise oyaziwa kakhulu ngokuthi nguBob Marley, simkhumbula simkhothamela ukhothamelwa ngumhlaba wonke jikelele lamhlanje ngoba lilanga lakhe lokuzalwa. Alubana usaphila ubeyabe esefikise iminyaka engu-74 lamhlanje. UBob Marley wafa mhlaka 11 May ngo-1981. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ohlanganele enye yenkokheli yamabandla aphikisayo namhlabe ekhulumisana ngokuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga kulomhlangano. Kwanele mthwakazo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.